abo hlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende emnceleni ethiyeneyo yelizwe abezimra babizwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuswelakala kwemali ezimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abezimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kulokuqiniswa komkhankaso wokudinga ama-bond notes ngemva kwembiko nyakinye ethi imali eningi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afana le-South Africa, Mozambique, Botswana kanye le-Zambia.
Ebhoda kuyasitshwa sibili kuzwa. Omama abasitshwa ngomama, obaba abasitshwa ngobaba. Kuthiwa akulamali yangapha edlula ebhoda. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngaphi besingakwaziyo kumbe bayayisarenda kwabakhulu asikwazi.
Esinye isihambi esanda kungena eBotswana uthi yokudinga ama-bond notes emngceleni ayisikho ukungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuswelakala kwemali.
Akuqakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqakatheke moya ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama-countries angamakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama-countries abo like opula orand even a size i-US dollar from America kodwa soze asake size bekhuluma ngokuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma ama-bond notes ephuma elizweni ekucineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngaleso sehlakalo sokusetshwa imali esithi i-bond notes ikhiwe ekhaya. Yiyo imali ekhona yiyo esinengo ngayo kuyawothi and at the end of the day vele iyaphenduka ibe ekhaya ngoba ephosana kalisebenzi. Unazi libe liphumile labe kuphumele ingakanani okuzosukuthi ukuthi abantu abaphumana nabantu abaphila ngakho ukuthengisa xa umuntu esethathela usitomela abeletha laphansi usebenza yikho uyaphila njani lo.
Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe nyakinye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubanga ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi isilela eZimbabwe abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebano lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye le-dollar le-Melika. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eSavron kwele-Botswana.